Isikolo seMpaya Primary School sivalwe ngeviki ephelileyo ngemva kokuba ababalisi bebalekele uNdofa oxhwalileyo. NgoLwesithathu kuleviki amaprofethi enkonzo yeJohane Masowe ahambe kulesi sikolo ukuyakhupha uNdofa, kodwa abanye abantu basele bethandabuza ngokukhithwa kwalundofa. Kubikwa ukuba amaphostoli la amkhiphile uNdofa lwemhaliphe ku-20 obethwalisa ababalisi abesifazana amagabha abuzayo. Lo Ndofa udale ukuthi ababalisi abahlanu bafulathele lesi sikolo kumaviki amabili adlulileyo okwenze kwavulwa ngqi isikolo lesi. Umgcini sihlalo wekomiti yabazali besikolo seMpaya, uMnumzana Tshepiso Moyo, uthi sesiside isikhathi bengalala ababalisi.
Bekuhazwa imithi ema-blackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani, ababalisi sebesesaba ukufundisa.
La mazwi agcizelelwe ngukhansela kawa-20 Mnumzana Joram Dlovu.
Kuthiwa ebusuku lapha kuyabe kuhlatshelwa ingoma yesizwe, i-national anthem. Kuthiwa kule nto inyoka ekhona lapha esikolo, okunye inyoka leyana iyaphenduka kwesikhathi ibe ngumuntu. Ingaba ngumuntu siyifuna abafana.
NgoLwesithathu abaprofethi bebandla leJohane Masowe ababili batheleke esikolo lesi, lapha bafike bakhipha izinto ezingaqedakaliyo ezibalisa inyawo zofudu lezekhankha ebezibotshelwe ngamalembu abomvu kwasekubotshwa ngamanqonqo. UNkosikazi Thando Mawuba wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi kuvamile ukuthi izikolo zivalwe kulomhlubulo ngenxa yabondofa, kodwa waphinda wathi kukhona ukunuka santungwana ngokukhethwa kwandofa weMpaya.
Ngicabanga ukuthi isehlakalo sesithathu kundawo yethu le isehlakalo esinjalo sake senza lapha kwesinye isikolo esisendaweni zeMalanga.
Ukhansela uNdlovu laye ufune ukuzwisisa ukuthi kambe kungaba ngundofa na lo okhethiweyo.
Ukuthi kule muka inyamazi ayitoti thina sizabona izinto asizibonanga.
Omunye wabaprofethi laba uMnumzana Talen Moyo uthi umsebenzi wabo uqotho.
Izinto emsonga baba into eyenza umuthi unotshintsha, umuthi uyaphenduka mnumzakhinemazi uphakathi kwabantu kanye asinothora umaye siyathatha ayikothora inyoka akahambe esaka kuyinyoka yona
utoro uyinhloka
uthatha kungumuthi.
Abaprofethi laba bacele ukuhlawulwa ngamakhulu ayisithupha amadola eMelika, $600, ngasenelisa ngokuxoxa ngodaba lolu labaphathi bezikolo esabelweni lesi. Izikolo ezivalisa iGwagwe kanye leKhozi eKwana North nezinye ezike zavalwa ngenxa yabondofa. Ngime lo msakazo weStudio 7 ngiseMpaya eMkhalipe ngu-Albert Ncube.